Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sifuna ukuthi sikhangele ngakho ukuqalisa umnyaka njengoba sekuqalise ngonje. Sizabala encwadini ka-Exodus 12. Siyabala nje amavesi ambalwa, kufundeka kanje. Verse 1. UJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga, ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuye inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo. Verse 5. Iwundlu malingabi nasici, libe ngeliduna, libe nomnyaka munye, lithathe ezimvini noma ezimbuzini. Sime lapho. Zihlobo ezithandekileyo, indaba yokuthwasa komnyaka ikhanya indaba endala njengoba sibalile. Ubana ilizwi lokuthwasa komnyaka kumqalisa komnyaka lakhulunywa nguNkulunkulu uJehova kuMose laku-Aaron beseseGibhithe. Ilizwi likhuluma ngokuqamuka ngokuthwasa komnyaka, lenkangelelo eyikhona kumbe eyayikhona leso sikhathi, ukuthi kathi nxa umnyaka uqalisa abantu kumele benzeni. Yebo, kambe kungenzakala ukuthi umnyaka wabo wawungafanani lokwethu njengoba iminyaka lezinto ziguquka, kodwa ukukhulu umlayezo, umbiko, ilizwi lawo lelo elikhuluma ngokuqhamuka komnyaka. Kuthiwa ke umnyaka nxa uqalisa umndeni ngomndeni kumele uhlale ndawonye, uthole iwundlu, uhlangane ngesilinganiso sokuthi kuyadliwa kanjani. Nxa ke laba abanye bengenelike kumbe bebanenge ukwedlula lelo wundlu, kabakhangele komakhelwane babelane labo. Umnyaka uthe uqalisa, wenzeni ke wena lomndeni wakho? Ubakhumbule yini omakhelwane bakho ukubana wabelane labo iwundlu, njengoba ilizwi lisitsho lisithi yilowo lalowo muzi kwakumele udinge iwundlu lemvu kumbe lembuzi, lilungiswe lidliwe ngesilinganiso eseneleyo esenela bonke abantu. Kodwa ilizwe elikhulu ngelithi lelo wundlu kumbe lelo zinyane ingabe leyo mbuzi kumbe leyo mvu kwakumele ingabi nesici, ingabi nesici, ibe msulwa, ukwenzela ukuthi abayidlayo babusiseke phambi kobuso bukaNkulunkulu. Wena udleni uqhamuka umnyaka, engxenye udle izinto ezilesici ezizakwenza ukubana lo mnyaka wakho mhlawumbe uphele ulokhe ulomlando ukuthi wadla into yobusela kumbe into engaqondanga. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, nxa siqalisa umnyaka sicela ukubana usikhuphe kuzo zonke izinto ezilesici ebuhlweni bakho, sibe msulwa phambi kobuso bakho ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.